abantu bakobulawayo lezindawo ngezisaphe ubulawayo ulwazi abalalo ne-coronavirus le baluthole emafonini. Akukacaci kuhle ukuthi uhulumende usebenze emzamo bani ukuze abantu babe lolwazi, ngoba sokumele ungathi asikhuluma ngalesi sikhathi mhlawumbe ezikolo ngabe sokube le mikhankaso ezwayo sibili, ngoba lapho kungaba lohlupho khona, ngoba abantwana baye bebaningi nesikhathi sinye ezikolo. Sikhangele futhi lokuthi kumele ukuthi abantu befike ezibhedlela baboniswe ngalowo mkhuhlane, banike ulwazi kuzo zonke nje indawo besigane ukuthi ngabe sokuthi sokufika lesi sikhathi uhulumende sethe wakhankasa kakhulu, kube le mlayo zenjalo izimo ezisolo ngabantu befika bezothenga babone ngisho kule nto enjalo, ngenxa yokuthi umkhuhlane ubhakha kakhulu nabantu bethe bayabaningi ngasikhathi sinye endaweni eyodwa.
Ngokubona kwakho isimo esisezibhedlela kanye lamaklinikhi ecouncil akobulawayo, ubona ingani engenelisa yini ukulwisana naleli gciwane?
Sikhuluma nje kathesi ngithemba siyakunanzela ukuthi izibhedlela zethu for isikhathi eside kathesi odokotela abaningi kabakho, njalo ngahambe ezibhedlela amanesi akasebenzi kuhle, ngoba lokhu besanikana amathuba okusebenza kathathu pokenezii. Okungenzakala ukuthi mhla ungaqhamuka igciwane le-coronavirus lifike lisabalale kuleli lizwe, singahlangana nohlupho olukhulu, ngoba kasenelisi ukuthi selathi umkhuhlane vele silayo kwakhathesi, kwathi nomngaso ufike waba lalowo monitora ngesikhathi esifitshane. Ngokubona-ke njengenhlanganiso esikunanzelayo ukuthi kusamele ukuthi uhulumende nezibhedlela zonke njezekhansili zilimisekile sikulokuzwayo, ngoba kungenzakala futhi kakukangenelizwe njengoba kathe sizokhulunywa ngokuthi bakhona abantu prophet abangaba ngamakhulu amabili kusiya phezulu abalokhu besananzela ukuthi bangabe bengelawo kumbe bengelawo. Kungenzakala ukuthi baningi kumbe bakhona asebelawo vele, kungaba lohlupho olukhulu kakhulu, ngoba izibhedlela zethu kwakhathesi zisakhula azikami kuhle. Ngingasikhuluma ngezemithi azikami kuhle, ngingasikhuluma futhi ngokuthi abantu abasebenza ezibhedlela baningi okunganani, njalo bakhona yini odokotela, ngoba lokhu kagcina bengantwala bhonsi nyawo.